sithandaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umuntu ethandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobisekelo babuye baphinda kusisekelo bayazosigcizelela kureferendum ukuthi izinto abazifunayo zona lizo esezisasenzele mo so ukuthi ukuthi umthetho weZimbabwe sekunanzelela ukuthi kufakelwa umuntu angaphuma kungena omunye la uzabuye etshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi imicena leyo ama-interview yama-judges umgaba wayengoyifuni u-current president umnanyegongo wayeyifuna usengenile labantu afuna bangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika-ke ama-rulings angamelanga awathole yikho sifisa ukuthi hhayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe irivesi engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uzulu weZimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho
babugawuli akuyiphethe
yebo bankomunye akumuzi uba bazala uNdlovu babazala uyabona Ndlovu ilizwe leli ngelethi sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi lasempeni umsebenzi mina indaba yakamalaba abayikhala ngayo yindaba bayakwazi umalaba umsebenzi uyawazi bakhala ukuthi laphana warula in favor of president Mnangagwa but well alokola ngenye into angazi ukuthi kime kubanjani but thina sina kukwazi kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibekho engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi wakwazi i-interview yakhe kuhle kuhle ngakalesi simekisele i-contract lang ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu uma esebenze kuhle bakithi bathi mvumeleni ukuthi laye akadonse efike laphana xa esenelisa laye esithi uyenelisa kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu sona njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu umalaba ukuthi wasiingapha lokho yakugcizelela ukufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yane yayihlali inikwa abanye abantu bangale ngizengakhuluma ngabo umathunzi yabona jaka ojaji umathunzi ukuthi bawushaya njani umsebenzi izingcitshi lezane ziyaziphakamisa kakhulu and ungakhangela umathunzi ukayile ngasikhathi esika singena ukuthi umathunzi wayethengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi makasivumeni madoda abantu bakithi labo asambeni lawo abanikwa amanye ababambi lati asibambeni bakithi ama-institutions la siyaziqhenya kho lokho